Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje, umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ithi umnumzana Ndiweni lokho yinduna yenhlamba yabaloyi ngoba ngakho olelungele lokumkhupha esikhundleni, njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi ingqabutho yayo ngubani.
Thina njengemuli yakwenziwe sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lo befuna ukusitshela ukuthi ngikathile zibule uvele watshelwa ngubani.
Kulabatsha asebebombe inhlanganiso ayibiza ngokuthi Tyson wabantu, the movement, abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngumnumzana Xavier Kasukuwere.
Ibiza ngokuthi uTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo, hayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje.
Umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongole ezamabhizimusi eDubai. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela khona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongula ezamabhizimusi owe Global Business Forum Africa walonyaka eDubai. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Mnangagwa unxuswe ngumongameli walelo lizwe njalo ukhatshwe ngosomabhizimusi. Umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohati nguye osele ephethe isikhundla sikamongameli. Umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi umnumzana Ndiweni ulokho eyinduna inhlamba baloyi ngoba kakho olelungelo lokumkhupha esikhundleni, njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi izibulo ngubani. Induna zeMathebeleland zibikwa zisithi sezikhuphe umnumzana Ndiweni esikhundleni ngoba ingasilo zibulo kwakufanele lithathe isikhundla sikayise umoyi uChief Khayisa Ndiweni. Izibulo umnumzana Joram Ndiweni wakhweza lolu daba emthethwandaba isithi lanxa ingakhethwanga indodana yakhe yakuqala yiyo kwakufanele ithathe intambo lezi. Isikhulumeli somdeni wakondiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni usichasisela okuningi ngalolu daba.
Okuyikho yikuthi thina njengemuli yakwendiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lo befuna ukusitshela ukuthi ngikathile zibulo uvele watshelwa ngubani. Yona izibulo lakho niyakwazi ukuthi lizalwa njani. Ayi wrote the letter, mina personal ukhuluma layo. Lahamba yedlula ku-DA, yedlula ku-PA, yedlula ku-Chief Council, yedlula ku-Office ka-Minister for Local Government, yayafika ku-President. So sengumgabe by then, ngo-2014. Abakhontestayo, babhala yini labo, bafaka ibizo labo, lahamba na. Kambe ngikhona bezokhontesta lamhla, sasukhuma lamhla ukuthi lapha. Kati bona abantu bebhinga laba baqale nini ukuba indlu yakwenziwe, baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenziwe. Ifanele ask them, can they tell me, abashe babuzeni balayini apha abantwana bakabhuti from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo, ngoba kukhanya ngathi basebesazi kakhulu, sebesazi ukwedlula thina abanikazi bomuzi. So-ke I am the father. Ngizila ngene edotini leyo and angakulanto ezatshintsha. Ishanhla yamangwendiweni is the chief
kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khonapho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi.
Indaba liyana yakhulunywa long back yangena e-High Court yafika yafeyila. So wahlala phansi nogogo Masuku, Masuku explained everything. Mntanami ngawuzela umntanakho, wena ngowaziyo ukuthi umntanakho uzalwa ngaphi, uzalwa mbani. So ithumbu ngumama. Lokhu abazama ukukhuluma ngakho is-irrelevant, akusebenzi ngoba umnikazi wabantwana uzigodi Masuku. Esikudiscasileyo sakuqeda sikuqedele ogogo. Akutshintshi lutho kulezizathu ezenza kube njalo. Futhi lalela mntanami, nxa bondiweni sibiza induna asikhangeli ukuthi ngoba yi-first born. Kanti engizubuza umbuzo ukuthi kambe nxa ungazala i-first born yakho ibe yi-Down syndrome endlini yesikhothini ungayibeka esikhothini anti sokukhangela ukuthi liyagula kumbe loyilokhu lalokhu sokukhangelwa i-able-bodied person to take up that position. Sobe mntanami lokho ukuthi bakuthathela ngathi kakusebenzi thina bani kathi bona sebengobani abangafuni ukulalela thina abanikazi babantwana.
Lisuka lapha lizakwenzani? Selibhalelwe yini?
Kuyahamba nje bathe bekhuluma into yabo le mntanami abamtshelanga lutho nhlahla abakhulumanga lutho laye ubephumile ngekho besale bethatha i-decision yabo lebulileyo up to now. Akulaphephi lilodwa libambileyo i-hearsay yomlomo abakhuphe ama-document basinike laleyo ncwadi abakhuluma ngayo kabasinike siyibona ukuthi yabhalwa nini.
Mm-hmm.
Want to see that later ukuthi yabhalwa bangasitsheli ngencwadi eyaziwa yibo anti ama-accused abasinikele siyibona usuyayo into yakudala asingasilaleli idodi le. Ikansha remains the chief. And yinduna bayathanda ngabathandi, bayafuna ngabafuni, nguye esimkhethileyo i-family. And ku-family sasidabuka ngaphakathi. UJoram abakhuluma ngaye, ngo-2014, he was 42 years engakaze afike ekhaya. Up to now, he has never stepped home. So, kati bakhuluma kanje bakhuluma umuntu ngokwazi vele yathi la ubhuti egula he never stepped home esefile he never came to Berwise kamuyanga kodwa ifuna singabi sifingqondo ukuthi ule first born ngayi ngenzanga kuhle indaba kabani awuzazi ukuthi i first born do well. I don't want to talk much but that is I think iyangizwa ngangubeka ngathi nje.
Lo ke umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wenduna umnumzana Nhlanhla yamangwe Felix Ndiweni sixoxela ekobulawayo ukusenja lo umeli webhinga edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le MDC uthi mhlawumbe kulesandla sezombusazwe kulolu daba
ngoba uNdiweni usuke waba nguye yedwa induna ekwanisa ukuthi ime ikhulume khona lokho okuyabe kukhulunywa ngabantu ngisitha. So-ke izanu kayikuthandi khona lokho. So isifiso sethu thina njenge-MDC eMathebeleni North ukuthi ngabe kuyayenzakala ukuthi khona uChief Ndiweni engaphathwa ngendlela etshiyene indlela ephathwa ngayo izinduna zonke. Kule cala elikhona elisedale eyokuthi uChief uCharumbira kukhona lapho angani khona yena wephula umthetho ngokuhamba ekhankasela iZANU-PF ekhuluma ukuthi yena iZANU-PF uyayithanda. Kulezi ncwadi ezivele ezikhona ezikhuluma ngokuthi abanye basola ngokuthi wangena njani ubuchief bakhe. So-ke yindaba kusizoqalisela kuNdiweni kungaqaliselanga kuCharumbira.
Ye, lokhu lingabe likutsho nje ngoba lilwela ilungelo loluntu kumbe ngoba induna uNdiweni yabonakala emhlanganweni we-MDC we-Congress omkhulu njengomuntu olixhasayo.
Izinduna ziyahamba vele emhlanganweni kuleli lizwe ngakuqalisi ngonduna uNdiweni ukuya emhlanganweni. Siyazazi izinduna eziningi ezitshona zisemhlanganweni yezanu-PF kuma-Congress abo bayahamba. Izinduna ziyabe zinxusiwe yikukhetha komunye lomunye wezinduna ukuthi ngihambe kumbe ngingayi lapho enxuswe khona ukuthi ubhizi kumbe kakho bhizi. So-ke uNdiweni wabuya sibili ku-Congress yethu, kodwa ezebuya lami ngangikhona azange mbone chaya islogan se-MDC. Kodwa lezi nduna ezaziwayo ukuthi zihamba chaya islogan zezanu-PF yikuthi yini uNdiweni ngowesintwini, sokuyigukura undi yesi-2 yini leyo.
Lo umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga edalele ephalamende njalo engowebandla le-MDC. Asenelisanga ukukhuluma le nduna zeMathebeleland kanye lezebhinga ezibikwa zisungule lolu daba. Kulabatsha asebebombe inhlanganiso abayibiza ngokuthi Tyson wabantu the movement abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngumnumzana Xavier Kasukuwere owabaleka eZimbabwe ibutho lihluthuna umbuso ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Umnumzana Kasukuwere walile ukukhuluma ngodaba lolo wathi kumele umsakazi we-Studio 7 exoxe lomnumzana Ntokozo Msipha oyisikhulumeli senhlanganiso le ekhankasa ebulenjini bokuxhumana obe-Twitter, i-Facebook lezinye inkundla ezithakazelelwa ngabatsha. Ake sizwe umsipha ixoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Amazwi amokuqala abadube ngokuthi sikhangele amazwi kamkhokheli wethu ama-founder of Zimbabwe, father of Zimbabwe, ubaba uJoshua Nkosi. Uthe khona ngamalanga okugcina impisi zaphela athi leli lizwe leZimbabwe ngeke life, abantu abatsha bazaphakama balisindise. Sithe singabatsha sakhangela thina ukuthi umumo welizwe lethu lizwe leZimbabwe kume njani, kuhamba njani, okwenzakala manje singakulungisa kanjani. Sakubona ukuthi hayi sesifikile lesiya sikhathi esakhulunywa ngenkomo ukuthi abantu abatsha sifikile isikhathi sokuthi baphakame balilungise iIsrayelithi. Sithe sikhangele kunjalo singabatsha sathi khona thina nguphi lo mkhokheli ongaba le experience, if ngakufaka kanjalo ngesilungu, oseke wasebenza nabantu abatsha, oseke waphakamisa abantu abatsha, oseke wabambanisa abantu abatsha kumbe ngabe emaphandleni, wabe emaphandleni kumbe ngabe emadolobheni, waseke wasibambanisa sonke njengabantu abatsha. Basesukuthi hayi khona umkhokheli esike siyasebenza laye ngojaha wambiza ngokuthi nguSavia Kasukwele. Sasesiqala-ke i-movement thina siyayibiza ngokuthi nguTyson wabantu. Siyibiza ngokuthi nguTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo. Hayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje. Kodwa sikhangelele ukuthi hayi ilizwe lakithi kubi duhle. Isimo sakithi asimanga kahle.
Lakwenza nini khonokhu njalo limaningi kanganani? Likhankasa futhi njalo ngaphi? Siyabona ukuthi ingane zani likuTwitter.
Ngiqale ngichaze lapha duke ukuthi singakuthi ngomkhankaso kodwa ingasihlanganiso yezopolitiki. Ngingakufaka ngesilungu ukuthi we are not a political party but we are a movement. Singayidefina i-movement sithi inhlanganiso yabantu abanenjongo eyodwa.
Lo mnumzana Ntokozo Msipha, isikhulumeli senhlanganiso ye-Tyson wabantu the movement, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7.
Yebo, yebo, yebo! Mthakazo omuhle, simpapo omuhle. Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa losabelonare oyingcwethi ecubungula ezomnotho, ikakhulukazi nxa sesixoxisana ngendaba ze-tax. Sixoxa ngebhajethi esanda ukwethulelwa uZulu ngumphathintambo obona ngendaba zemali, uProfessor Mthuli Ncube. ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo Sabelo unjani Bhuto?
Hayi right kunjani?
Hayi hayi thina siphilile ngilethemba njalo lokuthi abalaleli bayaphila bayathokoza bekuzwa ku radio namhla.
Hayi hayi siyathokoza lathi ukuthi libe lisi interview lapha sikhulume singakukhuluma ngindaba ze budget
lethu. Ngempela awusitshela umbono wakho.
I-budget ihlala isenziwa minyaka yonke. I-budget iyakwanisa ukuthi ibi-right kumbe inombono omuhle, but i-problem ukuthi bona laba benza i-budget njalo eli-discipline. Already i-budget uminister useproject ukuthi akhangele ukuthi bayizenza i-deficit ye-more than 4 billion, meaning they are actually expecting to spend more. Actually i-budget yakhona ingathi vele akusebenzi ukuthi babhajeta ngoba banyekwazi ukuthi bazaspenda more than they budget for. Budget asikhangeli nje ispending, but sikhangele ukuthi ilamanye ama-incentive ewaprovidayo to stimulate economic growth. Singakhangela kulama-tax measures afakiwe ku-budget which are meant to ukuthi asize uzulu. For example, izinto ezingathi ziyasiza uzulu abantu abangabayi-benefit kuzo, for example, indaba ye-bonus. I-bonus engathekiswazi isikwenziwe from i-1,000 to i-5,000.
Uyazi buti sikhange le mali eyafakelwe eceleni yona elenjongo yokuthuthukisa abatsha elizweni, ubona ngani kuyimali eyeneleyo na?
I-500 million naleyo ingabi khona eceleni, but ihlupho ukuthi okumele abantu abamele bayithole abayithole yiluhlupho olukhona, ngoba nxa bekukhuluma kuyakukhanya ngani kuse ngani ku-easy nje ukuthi hayi mali bonke abatsha babefuna ukwenza ama-bhizinisi bazayithiwa, but i-project yakhona manje ukuthi ukhune uyithole imali yakhona bayofuna into eziningi kakhulu. So usubona into ekugcineni vele abamele bayithole bacila bengayitholanga, ngoba le ndaba ze-corruption into ezisuphayo ukuthi abatsha batholi imali njela lezoko ekuya kuthiwa
wadlala. Sizwe uProfessor Mthuli Ncube exoxa nge-Youth Employment Tax Credit. Awusitshele okuningi ngalokho njalo ukuthi kusebenza njani.
Right, indaba ye-youth that youth employment tax credit today. Uthi njengokuhulumende bazama ukuthi amakhampani amaningi aqhatha abaleminyaka 30 kusehla phansi. So but into ekhona ukuthi kulama-conditions amaningi ukuthi i-credit leyo ithole. Okwakuqala ikhampani yakhona kumele ibijenalisa imali ezila 1 million. So ungakhangela amakhampani amaningi in terms of US dollar terms ayo malutshwane abe generator more than that. And singakhangela futhi i-credit le ukuthi iya-apply nxa ndona abatsha employe umuntu omutsha 8 years or below, and kumele uyimplile for at least umnyaka wonke ukuthi uyithole i-credit yakhona. And singakhangela i-credit yakhona is only 50,000 zim dollars. So ungakhangela i-practicality of vele akula implication lokhu akusebenzi.
Ubona ngani i-tax credit le izanikeza amankampani lawa amakhulu intshukuntshu ukuthi babone ngani kuqakathekile ukuqatsha abantu abasakhulayo na?
Hhayi, mina ngibone kunjalo ngoba imali yakho encane kakhulu, and kuthiwa izaqala ukusebenza mhla ka-1 January 2020, and ukhangela ngendlela into ezikhwela ngayo inflation vele
azingayisiyo imali engasancedi. Hayi, siyakuzwa Sabelo, ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle Bhuti. Ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Siyabonga.
Thokoza omuhle zimbapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngolwesibili, lapho sixoxa ngendaba ze-youth representation kuhulumende. Ngifisa ukuzwa kini zulukandaba ukuthi libona ngani kuqakathekile na ukuthi abatsha babe yingxenye yabantu abaxoxisana lohulumende. Nxa sixoxisana ngendaba ezomnotho, ezombusazwe kanye lezinye inhlelo ezingathuthukisa ontanga. Abafisa ukungena kuhlelo lakho sikhuluma kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwanelokwa namhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Luyalandela ke uhlelo lwamasiko.
Sinana masiko
wesenzi wemandla
lo baba mkhulu
sinana masiko
babelobo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngolunye udaba olusinda kakhulu lapha. Udaba lokuthi ke induna uChief Nhlanhla Mangwe Ndiweni kungani sebefuna ukuthi asuke esikhundleni sakhe. Lokhu ke kwenziwa yiProvincial Council yeMathabeleni North. Kanyangazane bavotile lapha bathi ke uNdiweni sokumele asuke esikhundleni sakhe. Nxa sikhangela isekelo sombuso welizwe uSection 283 uyatsho ukuthi umuntu oyinduna angasuswa esikhundleni nxa kukuthi iProvincial Assembly ingavota. Njalo lokhu bezokuhanjiswa ke kuNational Council of Chiefs eza kuthatha ke ikunike umphathintambo obona ngezinduna lokunye okutshiyeneyo. Lapha ke ngilobaba uMnqondo Banzi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Magonya, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga Mfokadube.
Uyaluza udaba lapha luyabamba wena ungathi ngodaba lona
udaba ngiyaluzwa sibili Mthembu, kodwa ke into engingayitsho ngakhona ke sikuzwayo ukuthi kumele ukuthi kwazakale kuphume kube segcikeni kuye wonke umuntu ongabe ethandabuza ngobuduna bukaNhlanhla Mangwe Ndiweni ukuthi khona ukuba yinduna idluka ichichiba elone elenhlambane okuyilona elobuduna bakokhayisa asobuduna obabekwa yikhansili kahulumende wezano. Ubuduna babo yibuduna abalabo iZimbabwe ingakabi khona, yibuduna abalabo ngesikhathi senkosi yohlanga. Ngikhuluma ngenduna okwazakalayo ngitsho langaphi komhlaba ukuthi akusinduna ebekwe ngumgabe kumbe induna ebekwe ngumnangagwa, akusinduna kaMike Moyo. Yinduna yemvelaphi, yinduna yesiko lwesintu. Ngalelo-ke akekho umuntu olelungelo lokuthi angakhipha induna uNdiweni esikhundleni sobuduna bekhiba lenhlambane. Akekho mfowethu. Munye kuphela zwi umuntu ongethula uNdiweni ubuduna bekhiba lenhlambane
ongamkhipha vele esikhundleni mbani.
Okwakuqala yinkosi yohlanga, yinkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ngoba izinduna zakithi esintwini izinduna zenkosi, nguye umuntu ongamkhipha esikhundleni sobuduna. Okwesibili engakhitshwa esikhundleni sobuduna yindlu yakoNdiweni, yona le yakokhayisa eyiyona elobuduna benhlambane. Nxa umndeni wakoNdiweni ungavumelani ukuthi hayi induna uNhlanhla Mangwe ngezizathu ezithile, thina njengomndeni kaNdiweni sesibeke isinqumo sokuthi uNhlanhla Mangwe akaseyiyona nduna, kodwa ke ozathatha ubuduna bekhiba lethu. Nangu besitsho bebamba bekhomba omunye umntwana wendlu yonale yakokhayisa kaTambo. Okahulumende lokhu ukuthi kungathi uNdiweni sengakhitshwa esikhundleni, ekhitshwa zinduna zeBhinga ezingu-18 ngoba zisazi ukuthi zigabhela ezinye iinduna zeMartin North ukuthi ungawuzihlanganisa kazifiki kunani lenduna zeBhinga. Yikuxhwala lokho, kuxhwala sibili. Akufuzanga ukuthi sikwekele okuyinto lokhu kusenzakala ngoba yikusidelela. Kodwa siyakwazi ukuthi iinduna zeBhinga mdabukwazo zingu-4 eziningi lezi zinduna zikamgabe lezi ezingu-14 lezi
iinduna
zapha ngomgabe.
Yepho, manje kumele kwenziweni ngamafutshane sibili kakhulu baba Magonya.
Okukhona nje ukuthi amahlabe ezulu ngabe kwazi ukuthi uNhlanhla Mangwe Ndiweni nguye induna yenhlambane. Nxa kusitsho ukuthi abantu sokumele ukuthi siye ngobuningi bethu siye mvikela uNhlanhla Mangwe ebuxhwaleni nebugebengeni lobu obenziwa ngomunye umuntu ohlezi yathi khwampani emathebulele njengomuntu weMpumalanga kodwa bezawudala, kumele ukuthi into yakhona siyithwale emahlombe siye mvikela uNhlanhla Mangwe. Ubuduna lobana ngoba enhlambane, asobuduna beBhinga, yibudula benhlambane lobuya.
Siyamuzwa lapha-ke ubaba uMnqondo Banzi Magonya uyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu-ke baba Magonya, ungadinelwa kusasa ba.
Hayi, kulungile tu.
Hayi-ke kwalamhla sima lapha-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilayo.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo lwezokholo.
Igudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani njalo ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna ukuba sikhangele ku-Isaiah. Ngambala lapho ku-Isaiah chapter 6 uthi yena iverse ka-8 uthi ngasengisizwa ilizwi lenkosi lisithi, ngizathuma bani, ngubani ozasiyela na? Ngasengisithi, ngilapha, thuma mina. Abantu abaningi bacabanga ukuthi nxa uNkulunkulu efuna ukuthi ulutho lwenziwe lapha emhlabeni uyazenzela, kumbe engxenye kuleyinye indlela eyisimanga uNkulunkulu ayenzayo ukuze lolu lutho lufezeke. Kodwa bemfuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi baningi abalaleli ababizwe nguNkulunkulu ukuthi bemsebenzele, bemenzele olunye ulutho. Kodwa engxenye awunanzelele, engxenye awukubona. Ngiyakhumbula leli jahe elalinguSamuyeli lisethempeleni. UNkulunkulu elibiza ngephimbo, elibizela umsebenzi wakhe ukuba emenze abe ngumprofiti. Kodwa yena wacabanga ukuthi engxenye ubizwa ngumprofeti omunye omdala owayekhona apha ethempeleni, kanti kwakunguThixo. Baningi abantu abanjalo uNkulunkulu ababizayo emsebenzini wakhe, kodwa babengananzeleli ukuthi uyababiza. Sihlangana lapha lo-Isaiah esithi wezwa uNkulunkulu ememeza ngephimbo elikhulu esithi, yena ngubani ozasihambela, ngubani esizamthuma, ngubani ozakwenza lokho esifisa ukuthi kwenzakale emhlabeni, akusebenze kuze kuyefezeka. Manje lelo phimbo likaNkulunkulu u-Isaiah alizwayo lakathesa uNkulunkulu lokho elombuzo nalowo ukuthi ngubani ongaphuma ayensebenzela, angenzela umsebenzi emfuna wenzakala emhlabeni. Baningi abantu kathesa bamelela ukutshunyayezwa, uNkulunkulu uyamemeza udinga abatshumayeli. Baningi kathesa intandane ezikhona ezidinga umuntu ongazikhulisa, ngakho ilizwi likaNkulunkulu liyamemeza lithi ngubani ongahamba ayesebenza lathi. Manje into emnandi nxa ubizwe nguNkulunkulu awusebenzeli wedwa, uNkulunkulu uhamba lawe. Yikho uJesu wakhuluma wathi isivuno sinengi kodwa abavuni balutshwana. Kutsho ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu lezidingo lezinto okumele zenzakale emhlabeni, kodwa balutshwana abantu abazimisele ukuthi baphume bayekwenza lokho uNkulunkulu afuna ukuthi kwenziwe. Ngikhuluma kanje kulabantu abaningi abafelokazi, kudingakala umuntu ongaba lentshumayelo kibo. Ngakho-ke iphimbo likaNkulunkulu likhona namhlanje, lokhu libiza njalo uyadinga konke emhlabeni. Abanye bethu abantwana beZimbabwe sebasuka baseGoli, lindlalele ngxa useGoli, engxenye abanye base-UK, konke izindawo lezo kizo zona. UNkulunkulu udinga umuntu ongamsebenzela athumayeze izwi lakhe kwabanye abantu. Ngifuna ukuthi uzibuze wena ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni. Abanye babizelwe ukuthumayela ebulenjini, abanye babizelwe ukuthumayela njengokho engikwenzayo kuma-radio, abanye kuma-television, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuba ngumfundisi, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuncedisa abafundisi. Uba kwazi njani ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni? Kuyini okutshona kukuhlupha enhliziyweni uyakusiza ukuthi linto kumele ngiyilungisisa? Engxenye yilubizo lwakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, namhlanje ngiyathandazela wonke umuntu ombizayo ozwela intshumayelo ukuba uNkulunkulu aphakame lapha khona, kungabi lovalo kodwa kube lentokozo, aqalise ukusebenzelana lawe. Sithandazela abagulayo, baphilise ngegama likaJesu. Sibongile uNkulunkulu, senzele kahle kuliviki elandelayo ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli. Kwezemidlalo lamhlanje, FC Platinum 0 iHighlanders 0, iBulawayo Chiefs idliwe ke 0 iManica Diamond eke le 1, iChicken Inn 1 iWange 1. Olivalelisayo, musithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.